Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-27 Mbimbitho 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ukulandula ubufakazi benkohlakali obuvezwe ngumsakazo we-Al Jazeera okwenziwe ngumnumzana Hubert Angel kuveze ukuba umkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa laye ukhona kudokumentary ye-Al Jazeera.
Xa kuliqiniso kungaba into enzima kakhulu. Singamuzwela sibili usizo ukuthi khona uyabe engenwe kuyini ngoba xa into eseyenzakala kuzofunde. So mna yabe ngikhangelela ukuthi khona abantu bafunde into eziningi khona phaya.
Ibandla le-CCC lithi ukhetho lwama-primaries ebandla le-ZANU-PF luveze ukuthi leli bandla liyaxokozela.
Bona labo abalutshwana abahambileyo bengabantu abakhugwe butshwala, iningi labantu bebethenjiswa ukudla, abanye bakhona bengabantu abalethwe bevela ngaphandle kwedolobho.
Ibandla le-MDC Alliance lithi liza kwenza ukhetho lwama-primaries ezigabeni ezilabantu abedlula oyedwa abayabe befuna ukuncintisa kukhetho. Kodwa lapho okuloyedwa khona akusoze kudingakale ukhetho.
Sinasila ama structures indawo zonke, silobukhokheli obusebantwini indawo zonke.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ukulandula ubufakazi benkohlakalo obuvezwe ngumsakazo we-Al Jazeera okwenziwe ngumnumzana Hubert Angel kuveze ukuba umkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa laye ukhona kudokumentary ye-Al Jazeera. Ihofisi ka-Angel yethule umbiko ngeviki edluleyo isithi amazwi kankosikazi Mnangagwa lendodana yakhe u-Emerson Mnangagwa Jr. abazaphuma kuhlandla lesibili lomfanekiso lo othiwa The Gold Mafia kumbe izikliwi zegolide ngolwesine ayisibo omnangagwa uqobo lwabo kodwa ngabantu ababekhohlisa intatheli zindaba ze-Al Jazeera ngoba zazithe zifuna ukuhlangana lo Mnangagwa mathupha. Kodwa ezinye intatheli zindaba esezibone amahlandla wonke amane alumfanekiso zithi u-Angel uyaveza ukuba uMnangagwa uyafumbathiswa ngabosobhizimusi abafuna ukumbona. Sixoxele umnumzana Peter Moyo olandela ezombusazwe ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ya, ngiyawubona kodwa ke abona ukuthi khona kulezi suku ngendaba ze-social media lezi okunye kwangikhona ukuthi ukuvume sibili ukuthi kuyayenzakala elizweni. Kunzima mthaka mama kodwa nxa kwethi liqiniso siyabe siphila nzima ngoba okunye kwangikhona akuvumeki.
Manje ngokubona kwakho njengoba besithi imfihlo ezavezwa phambili ilakho ukuthinta umkamongameli welizwe kunye lendodana yakhe, ukubona njani wena khona lokho?
Ye, kungaba liphutha sibili ukuthi khona atholakale elesandla khonapha ngoba nxa engumuntu oyabe efundile sibili wayefuze afunde kuGrace. Xa kuliqiniso kungaba into enzima kakhulu. Singamuzwela sibili usizo ukuthi khona uyabe engenwe kuyini ngoba xa into eseyenzakala kuzofunde. So mna yabe ngikhangelela ukuthi khona abantu bafunda into eziningi khonapha yikokubona kwami mnumzana.
Kodwa ngokubona kwakho intatheli zindaba ze-Al Jazeera zona zayenza umsebenzi ngokuqotho na kumbe singathi zaphosisa ngoba zingavezanga egcekeni ukuthi ekuqaleni ukuthi vele kuhamba njani? Ubona njani wona umsebenzi wentatheli zindaba lezi?
Abantu labayana bona ngathi bayakwazi umsebenzi ukuyivestigator sibili sibili bayakwazi abantu labana ikwenzi ukuthi nxa kuliqiniso kungaba liphutha elikhulu kakhulu ngaphandle nxa kulesandla nje esinye kodwa ke njengokwazi kwami labana abantu ukhanya ngathi umsebenzi sibili bayakwazi ngoba nxa sebefuna ukuyenza umsebenzi wabo sibili bayenza ngoqotho so ye hayi singakwazi sizabe lokho silandela lathi sibona ukuthi khona lapha kuliqiniso yini ngoba okunye okuningi okuya kusenzakala elizweni njengathi sihlale elizweni kakhulu siyasikwazi ukuthi lapha liqiniso lapha hayi lapha liqiniso lapha hayi.
Hello ke ngumnumzana Peter Moyo olandela izombusazwe ubexoxa icingweni le studio 7 eseHarare.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote ngenkulumo.
Asambeni madoda siyovota.
Ivandla lesisi lithi ukhetho lwama primary ebandla lezano PF luveze ukuthi leli bandla liyaxokozela. Ilizwe lonke jikelele libe lokhetho lwebandla lezano PF lapho okube khona inkulungwane zabantu abavotileyo. Kulabaningi abakade bengamalunga edalela eParliamente abanqotshiwe kulolu khetho ababalisa umnumzana Joseph Chinotimba, Mangaliso Ndlovu, Philip Chiyangwa, Sekayinzeza, Webster Shamu, Abednico Ncube, Kindness Parata, Dexter Nduna, Mary Mliswa labanye. Abanelise ukungena babalisa umhlabeleli uSandra Ndebele osezamela ibandla lezano PF esigabeni sephelandaba lapho okwezaba kudingwa khona ozama ngukansila walindawo. Lo mphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube laye uzamela iCountry Park ngoba engancintiswanga. Umnumzana Qhubani Moyo umqondisi womsakazo weKiona TV unqotshiwe esigabeni seInsiza. Sixoxele isikhulumeli sebandla leCCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirowotsa saqala ngumbuza ukuthi amanani abantu abavotileyo kulolu khetho awabayethusi na.
Inamba esilayo thina kuma investigations ethu sibona 1500 iyo inamba egoqela wonke umuntu ohambe ku primary election ezano PF sibona inamba yabantu abayangisayo ukuthi ingabe ikhulunywa emsakazweni bona labo abalutshwana abahambileyo bengabantu abahugwe butshwala iningi labantu bebethenjiswa ukudla abanye bakhona bengabantu abalethwe bevela ngaphandle kwedolobho ukuthi bazovotela ama candidates ezano PF ubona kuyinto eyangisayo ngoba amanyama abandla sengikhulumela nje amanyama abandla kobulawa asikazisukuzi ukuthi kuthiwa abantu bathathwe ezindaweni enyabo khwekhwe egweru ukuthi bazovotela umuntu lapha kobulawa ubona kuyinto eyangisayo kakhulu khonokho kutshengisa ukuthi izano PF wayela discipline njalo iphathe ngela discipline iphathe esingakhayendeliyo thina ukuthi ingakhokhela uZulu lapha eZimbabwe umthwakazi omuhle uthanda into ehlelekileyo njalo angikholi ukuthi abakomthwakazi bengathanda ukukhokhelwa ngabantu abalobuqili abantu abatheza abantu kwamanye amadolobha angazani izinkuni ye asibona kuyangisa kakhulu lokho okwenziwe yizanu PF lokunxa sokhulunywa kuSunday News okhulunywa ngazani into ehlelekileyo angazani kule democracy kuzanu PF kukanti ke idemocracy into ezondwa kakhulu kuzanu PF
siyabona ukubana bakhona abanye abebandla le ZANU PF ababe ngamalunga omanyano we MDC Alliance libona ungani bona labo abasoze bephazamise na udaba lokuthi lina njengebandla lithole ama vote kumbe izikhundla ezinenge kakhulu kuma councillors esikisi kubone kweminye iminyaka
hayi ukunqoba ngathi mina ukuthi inkomo ingazala umuntu ngoba lapha kokubulawayo kukontuthuzi yathunqa kondongaziwele lapha so lokho hayi inkomo ingazala umuntu into nje engayenzakala ukuthi izano PF ingathola kwesinye isikhathi kubo senate kodwa yabithola nje ingxenye kodwa unqoba kobulawa yathi izifiso ya lezo izifiso zikaThemba lowamukela ngeke yanqoba citizens coalition for change izano PF bona nxa bekhuluma amavenda abantu abathengisayo bathi uhlelo lokunikeza amavenda izindawo luhlelo lwejoke joint operations committee bakhuluma egcekeni Ben bakhuluma Mgceke. Intatheli zezindaba zingahamba esitudini zibuza lapha abazatshelwa. Bethe bekutshele ngoba bona bakhuluma vele ngolimo ngasolo isindebele. Bakhuluma behle bethi thina lapha vele sekelwa kamabutho. Kanti ke lapha kobulawayo thina sithi amabutho ngomuntu wonke. Amabutho kasowezana uPF. IZimbabwe Defence Forces ngomuntu wonke. IZimbabwe ama Defence Forces kumele alandele okukaZulu athi okomuntu oyedwa kumbe nibandle lolo. Njalo thina njengebandla zange sithi ukuthi bengathengi ngoba ubuyanga lo balethwa yizana uPF elizweni. So asingaze ke sithi thina asithandi bantu abathengisayo. Abantu abathengisayo lathi siyabathanda, sibathanda kakhulu ukwedlula bona abezana uPF namhla asebezama ukuthi basebenzise ukuthi bedinge ivote. Lokhu ukuthi bayavotela bani hayi siza kubona ngesikhathi sevote. Kodwa engakutsho kathesi ukuthi inkomo ingazala umuntu. Ukuthi izana uPF inganqoba kontutu ziyathunqa hayi inkomo ingazala umuntu.
Lo ke ngumnumzana Swithan Chirodza isikhulumeli sebandla lesisi kobulawayo. Kusenjalo ukhomisa webandla lezana uPF umnumzana Mike Bima utshele umsakazo weZBC Zolo ebusuku ukuthi ukhetho lolu lumisiwe ezigabeni zeMidlands leMaswingo ngomgqibelo lwenziwa izolo. Uthi impumela yalolu khetho lwezigaba lezi izakwethulwa lamhlanje. Siphinde saxoxa locubungula izombusazwe umnumzana Max Mkandla owalwa njalo impi yenkululeko.
Kuyatshengisela ukuthi leli bandla leli lizanqoba ekugcineni. Kube sokuhlupha njalo nxa sikhangela ngeze intelligence analysis internally rigging ukuthi abanye abantu bagcine bengatholi amabizo abo wona ekhona kodwa efihliwe. Kuyikwenzela ukuthi abafihlayo laba besenzela ukuthi abantu bevotele ababe bemfuna yena ukuthi ebe nguyoza kuma. Kuyingozi ke khona lokhiyana abantu bangayinyela inhliziyo ziyozabo bethola ukuthi baregistile ukuvota kuzeki bakhona njalo emaphepheni wona lana ewama-sales kodwa amaphepha lawo befihliwe. Bagcina abantu bevotela umngameli. Akumangalisi uthole ukuthi khona ukhansela edliwe, uMP edliwe, upresident ewina nge-big imagine. Khonokuyana kungenzakala. Let us not ignore it. Akuvunyelwa lokhuyana abakwenzayo lokhuya. Okunye sizibonele ngamehlo. Abantu bayakhala kakhulu abangazenge bevota. Kuthiwa khona hayi amabizo enu kawakho kodwa uye phansi kuma sales laphana lemaphepe nabo amabizo akhona. So khona lokhuyana ukuphuma kwabantu bebaningi kuza kwenza kusasa bephume bebaningi kodwa bevotela upresident kuphela. Yingozi yona liyana bayenzileyo, yingozi sibili. Lokho kuzatshengisa ukuthi kuzaba lohlupho kakhulu ekutshayeni intambo laphana. Kodwa ke ngothando lwabo abantu ngokuphuma abakwenzileyo lomkhankaso owenziweyo abantu becampaigner babone ukuthi khona leli bandla le triple yeli yilo elingathi liseduzane kakhulu in terms of numbers kulamanye amabandla aphikisayo. Hayi kungela dlakela sibili kungelani lelani bandla lingadliwa lingakhulelwa sibili. But ngokona lokhu imicimbi icimbi leyenzakaliyo leyo kube lemsolo kakhulu.
Ukungabi lokhetho lwama primaries kumabandla aphikisayo ikakhulu LCCC ubona ungani kuzaba lomthelela na kumpumela yokhetho oluzayo.
Ukungabi lokhetho kwamanye amabandla aphikisayo lawa amafuna labo ukuthi khona bengene eParliament kumbe bebe lo president ongakhokhela ilizwe khona okuyana kuzakwenza ukuthi ibandla amabandla wona lawo edliwe kakhulu 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 nge-big margin ngoba na phela abantu babe labantu babo. So sebeza wenza kono kokuphiwa ukuthi votelani uzibani abangamfuniyo. I-candidate imeli khethwe ngabantu ukwenzela ukuthi abantu bephuma ngobuningi babo besiyamxhasa lo abathe bamkhetha. So kuyadingakala ukuthi khona amabandla laphikisayo labo benze njengakhona lokho okwenziwe libandla elibusayo ukuze kuphumele egcekeni ukuthi khona baphume ngobuningi babo njalo besiyavotela yena lo ababe bemxhasa ukuthi khona echaya intambo ngaba ngukansela ngaba ngumember of parliament so ngokungakwenzi lokhyana kutshengisela mhlophe nje ukuthi hayi mhlawumbe vele kabalabo ngubana alibana belabo baza baveze egcikini akula sikhathi sokufihla lapho kumele ukuthi kuvele nje egcikini kubonakala ukuthi abantu bakhankansela bani i-capability ye-candidate akulokhwalifayayo ama-qualifications kawakho ekukhetheni umkhokheli abantu bakhetha nge-capability yomuntu kungakhethi ukuthi lingaba libandla liphi abantu esiqintini sabo badinga umuntu o people centered umuntu ohambelana labantu nguyo lo ozakhethwa yikho esibantwini lapha esintwini sisithi ikhethwa emathuleni so ke ngokwehluleka kwabukwenza khona lokho okufanana lalokho okwenziwe libandla elibusayo angiboni ukuthi amabandla aphikisayo lawa azathola nje ithuba lokuthi bencintise laphana.
Alo ke ngumnumzana Maxim Kandla ohalwa impi enkululeko njalo ecubungula izombusazo ubeqoqa icingweni leStudio 7 ekwobulawayo. Njengokuthembisa kwethu ngeviki edluleyo sixoxe lesikhulumeli sebandla leMDC Alliance umnumzana Witness Dube yena othi ibandla labo liza kwenza ukhetho lwama-primaries ezigabeni ezilabantu abedlula oyedwa abayabe befuna ukuncintisa kukhetho kodwa lapho okuloyedwa akusoze kudingakale ukhetho. Ke sizwe ingxoxo yethu loDube.
Ibandla leMDC liza kwenza ukhetho lowaba bazasimela kudale leparlamente lo labazasimela kumakhazeli kodwa indlela esenza ngayo lokhu ukuthi siqala siphe abantu amathuba ukuthi baxoxisane njengobukhokheli thina silama structures indawo zonke silobukhokheli obusebantwini indawo zonke buyaphiwa ithuba lokuthi lixoxisane buxoxela labo mhlawumbe abakhangelele ukuthi bangakhokhela ngoba thina ku-MDC abantu bakhethwa ngabantu abantu yibo abatshoyo ukuthi namhla siza kuba nengxoxo yokuthi ongaba ngukhansela ngubani ongaba ngu-MP ngubani babonisane lapho abavumelana khona ibandla kalenzi primary election kodwa kungakhanya ukuthi bale mbono etshiyeneyo kulabantu abaningi abafuna ukuthi bamele ibandla yikho esenza khona ama-primary election njalo i-organizing department yethu isibhode ndawana yonke ukuzama ukufaka inhlelo zokuthi abazakhangela lawo ma-primary elections ukhetho lwebandleni ngobani silokho ngumsebenzi okumele ube usuphelile kuyona linyanga esikiyo ingakapheli njengokunquma kwebandla kogatsha lwethu lwe-standing committee.
Sike sezwa abanye bekhonona besithi ibandla vele selifike esibangeni sokuthi lingangeni kukhetho ngenxa yokungezwani. Lina litheni ngakho lokho?
Njengebandla sisemkhankasweni sibili sesiqalisile ukuhamba-hamba lapha lalapha yana sigaya ukhetho lapho kuvuma khona esinikwa khona imvumo ngamapolisa. Uhlelo lwethu izolo belusenkayi North kanti sesike safika kwezinye izindawo kwamanye ama-province. Sifana nje lezulu lesiqhotho elitshaya lithule abantu babona ngokugcwala kwamadamu babona ngehlobo elihle ukuthi hatshi izulu belisina asilawo umsindo kokunenga esikwenzayo kodwa sigcwele nje indawo yonke sikhokhelwa ngama-structures at ama-districts lawa ama-ward ekwenzela imihlangano kuza kuthi ngokuya ngokuya sesisenza ama-rally amakhulu azabe esebonwa ngumuntu wonke ukuthi ibandla le-MDC lizonqoba ukhetho ngo-66%.
Lo ke ngumnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance obeqoqa icingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi umama wedolobho leJivu wabulala abantwana bakhe abane ngemva kokuxabana lomkakhe ugwetshelwe ukuhlala ejele okwempilo yakhe yonke okuphindwe kane. iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ohalwa impi yenkululeko umnumzana David Munga Moyo oyesazakala ngelokuthi sharpshooter obhubhe ngolwesihlanu ubekiwe izolo emathuneni eProvincial Heroes Acre enkulumane kobulawayo. Okwamanje sengilichiya izandleni zenu lina abalaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Lichona njani bestudio seve ayithi nasiyachona sithone kahle siyajabula sijabuliswa zindaba elisinikeza zona bakithi. Shuwa inkulunkulu alenzile kuhle bantu ngoba liveza konke okufihliweyo abantwana bezimbabwe laba abanye abakade sabangakwazi. Siyalibongela shuwa lonke Chris Gande Ntungameli Gibbs Dube Sithandekile Mhlanga Geno Gumede Presedis siyalithanda lonke Shuwa siyalithanda inkosi lenzele kuhleli phamandla ukubana lisinikeza inews konke okufihliweyo sikuzwe abakufihlayo. Shuwa siyabonga kakhulu shu inkosi lenzele kahle siyalithanda kakhulu siyalithanda lonke shuwa. Nyamuzwa mama lo sibili ukhuluma njengomfazi ongazalanga nyamangala nxa sithi umntanakhe ose-America umtshele wathena lakhona ngale kulezi nhlupheko waye siyadingani lokhu bona izanu phela iyabakhiphela kuhle khona le-America udingani kuyina kudinga ibona behlezi kuhle lapha eZimbabwe. Umama lo ukhuluma njengomfazi ongazalanga sibili umama lo umsenator bakhe kutsho kakwazi le nto ayisebenzayo ukuthi usebenza ngayo aphinde athi umntanakhe ukhonale umntanakhe uphetsheya khona ludingani bona behlezi kuhle la bencindezela abantu yikho khona okokukhulunywa ngulo idizera leyo yikhuluma iqiniso ngoba bayakwazi ukuthi bona ngapha umuntu wakhona uyakhohlwa ukuthi ukhulumeni akhuluma akhohlwa ukuthi bona yibababulalilizwe umama lo yibababulalilizwe nyamangalelo wakhe umntwaneni yikho
Sarbonan is a one studio seven, Yachabu Balaninam Chancy, Chandu Wanga in the Valley Village Sniggers one, then he pays whatever, the Alchazir. A Gulu Mama Utah Defector, MTC, Wayago Zanu PF. O Mamalo, Aposi Trail, Aposi Chela, Uti, Yum Nanga Kawenzan, Wenza Luk Laloku, what and wounds Usha and Sabandu, they were for me polar to Utaman Bakumi in terms of Wapun and Putan Siban to Utan for Funa, which against those who set up Paragans apart with his Kadis Trillens in Mogan. Hayi ufaka abantu abangayisibo ezindaweni zabo abangaqanjwanga lokuza abantu aba unofficial eZimbabwe lapha kanye le ihloko zabo ogawule labo bakhuluma nabantu abadala benjana bazini babo sihlonipha labo ogawule labo ujona kunje so yi Aljazeera bathini bona ngokwabo bathini abantu abahluphekile bathwele inzima sithwele inzima lapha pathweni zengenqaba babo sithwele babo sijwayela thini babo simbuluze siyaba sihloniphela abantu lapha
thokazo umshelivuka njani donke studio 7 okhuluma ngo Masenga 263. Yabona i-documentary le Aljazeera ifuna ukuthi ngayathola abazoyitranslator ngama-languages wonke ithunyele kiwo wonke umuntu seZimbabwe azibonele ukuthi lezi zigebenga ezizibiza ngohulumende bayenzani yini abayenzayo so far elizweni since bethethe umbuso umgaba bethi i-new dispensation kumele ukuthi abantu bezibonele ukuthi akulaza hulumende Zimbabwe kunezigebenga nje ezifuna nje ukuthi zidlele abantu abazocwalisa imikhaba yazo zincindezela abantu zingafuni ukuthi bekhulume nanzelela ngokuthi manje bafuna ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo ngenxa yokuthi bafuna ukuqhubeka bezisuthisa bona bodwa abalandawala abantu bezimbabwe. Ngicabanga ukuthi yisikhathi sokuthi abantu bebone manje bebone ukuthi bayenzayo isikhathi sokuthi abantu bebone ukuthi makuyikuvota wonke umuntu avote ngendlela yokuthi kuvotele i-TCC sizame ukuthi keep it as is given alis ngoba kula into esingayenza akula akukhula phe siya khona si lizwe leZimbabwe ezilonge ezikusaphethe lezi zigebenga lo president wabo lo ofana nalabo nabo
yena nje no studio 7 balaleli nani nisondela izindaba nokho ngihleli khona ngana ngizibuza ngilalela izindaba ngizibuza ukuthi labo abantu bezomphefu since bona berubhana bona bodwa ngokufevana bona bodwa ngokufaka nezikundleni bona bengamazana be pati bevota beRobha na futhi ngalokho kwenzakala abantu besiya vota ama primary election so kusho ukuthi ulezi ndawo lapha bafaka abantu bobo bangama favorite basusa baya abaza abantu babo bazovotela la ama favorite abo then basusa laba abantu emagameni amagama abo le ngazini list yakhona laba abantu abavota ababhalisile shukuthi na kuma le presidential elections kusangenzeka futhi benze njalo banabantu abababaziyo ukuthi bazovotelizana or kuma member of parliament la kuzayenzeka nakithi ukuthi sizojika kumalokhuze kuma-polling stations sithole amagama ethengekho kuvote laba abafunwa yibo kuphela ukuze bona bawini so yabona isimenemene sakuthi kubharubhana bengakodwa thina ngapha sizalunga yini
salibonani ngiyabingelela sizwe sakithi cela sizwe sakithi ngasibambaneni ngasiyekelenini ukulwa thina sodwa lokho kusilethela izitha abantwana bamandebele ngicela abantwana bamandebele ngasihlanganeni ke siyekeni ukufoma amaphathi amaningi asibende phathi elilodwa kukhangelwe kulalelwe njalo izikhalazo zabantu abantu bakithi bayahlupheka bengicela msakazi sihlanganeni bafowethu nabodade wethu kwanakele kwelakithi abantu bayahlupheka bagcwele umhlaba wonke bengicela siyo sakithi samandebele kasihlanganeni kukhangelwe kudaba oluhlupha abantu bayahlupheka kakhulu ungagangela abantu bafuse ngosuku emazweni ngenxa yosizi bengicela siyo sakithi ithi Ndebele hlangana sizohlangana akukhangelweni okuhlupha abantu cela singagijimeleni kakhulu ezikhundla ngoba azisisi ndawo bengicela sibambaneni siyo sakithi obecela ngosehlisayo undodana Evans
salibonani kustudio 7 ya mina ngeke ngizitsho njengegama lami ngoba ngisesabela umndeni wami ukuthi sometimes ungaphila nzima bangala nzima mina ngisizalane sasedate bengilesikhalazo lami lapho ukuthi sicela nisibuzele bakithi kupresident Emerson Lowo Mnangagwa uthi kati kusukusela like kobulawayo umgwaqo usiya eVictoria Falls shiwa eqiniso lihle umgwaqo ufile umgwaqo sizofika ecross date usungena phakathi kwedate vele lokuthi yazi izimoto zihamba zikhekelezana so ukuthi bunzima kuhanja nzima kodwa uzezwa kuthiwa vote ZANPF how are people going to vote for you when you're not even helping us asilwazi thina sizo lukahulumende endaweni yakithi asinalo usizo lwakhe actually silutholayo kithi sisuka laphana sisuka ecross date usehla usiya eMansuma usehla usiya eGurambira usiya eKapane usiya bamba ilambo dinde centrali akuhambeki emgwaqweni usiyangeni wangi akusahambeki akusakhani lokuthi ungumgwaqo ukuthi abantu sihambe ukuhamba izimoto kumbe somgwaqo wezinqola asisakwazi kodwa baduzekezwa abantu abakulu abadala beloku besithi vote ZANPF asivele yazi asikwazi isicelo leso ukuthi akazame ukuthi esibheke nathi singamaZimbabweni phela laphana mawubhekile sokungani it's two countries from UIO usiya eVictoria Falls and from Bulawayo usiya eHarare that is another country from Bulawayo to Victoria Falls it's another country again akusakhanya ukuthi country one
lawo ke bekungamazwi enulina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umsekeli kamongameli welizwe lemelika unkosikazi Kamala Harris ufike kwele Ghana izolo lapho amukelwe ngabezomgido egcekeni lendizamtshina. UHarris uzafika laseZambia kuhambo lwakhe lwamalanga amane. UHarris uzakuya kwamazwe onala esiyaqinisa ubudlelwano belemelika lamazwe ayewezwekazi le-Afrika. Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ukulandula ubufakazi benkohlakalo obuvezwe ngumsakazo we-Al Jazeera ukwenziwe ngumnumzana Hubert Angel kuveze ukuba umkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa laye ukhona kudokumentary ye-Al Jazeera. Ibandla lesi lithi ukhetho lwama primaries ebandla lezanu PF luveze ukuthi leli bandla liyaxokozela njalo lizadliwa ukhetho oluzayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangazwanga indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Olivalelisayo igama lami nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.